VOA Ndebele.
Wamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhlaka 18 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha amela unkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana nomyeni wakhe njalo ovalelwe esitokisini esetheswa icala lenkohlakalo akhangelelwe ukukhweza imthethwandaba isicelo sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso eyebheyili namuhla. Abacatshangelwa ukuthi ngabasakhulayo bebandla leZANU-PF babikwa bechithe umcimbi wokuphawula ugwalo olwalotshwa ngowake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo.
Ingxenye bakwazi thina esingakwaziyo ukuthi kukhona okuzaveza ezinye imfihlo ebezifihlakile nangu Jonathan nxa ezifaka egwalweni usezifakela umphakathi wonke ukuthi laba abenelisa ukufunda ngokubala lolo gwalo bazazibalela.
Iningi selivese imbono ehlukeneyo ngokuza elizweni kukamnumzana Thabo Mbeki wake waba ngumongameli wele South Africa okhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yamabandla aphikisayo.
Nakuza kunyana kwakhe uhulumende ohlanganisa be-opposition ababusayo manje kuphume into efunwa ngabantu bezimbabwe kuyabe kukuhle lokuya. Okungaba kubi ukuthi kuthiwe kwamukeleni khona lokho okukhona hluphekani ngenani othizini yehlukelekani esikhulufisi yehlukelekani kwezibhedlela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amagqwetha amela unkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomyeni wakhe njalo ovalelwe esitokisini esetheswa icala lenkohlakalo akhangelelwe ukukhweza imthethwandaba isicelo sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso eyebheyili namuhla. Igqwetha lakhe umnumzana Taona Nyamakura ubikwa isithi bekufanele bethathe leli nyathelo izolo kodwa behluleka ngoba bengatholanga ezinye incwadi ezibalulekileyo edaleleka manje njalo bazaqhubeka bengelazo ngoba ziza kuba khona ngolwesihlanu. Amacala awethesayo agoqela awenkohlakalo lokuzama ukubulala umyeni wakhe njalo uvalelwe esitokisini ukuze kube mhlaka 30 ekupheleni kwayo nale inyanga. Abacatshangelwa ukuthi ngabasakhulayo abebandla leZANU-PF babikwa bechithe umcimbi wokuphawula ugwalo olwalotshwa ngowake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo yena oyisikhwicamfundo. Ugwalo lolu olulesihloko esithi Exelgate lubikwa luchaya ubungilimbane obenziwa ngamapholisa ensitha incedisana logatsha oluqhuba inhlelo zokhetho elizweni olweZimbabwe Electoral Commission ukuqelibezela kukhetho. Abasakhulayo laba babikwa bethusele abantu abakade besemhlanganweni lo ababalisa abameli bomanyano we-European Union, Switzerland le-Japan ngenjongo ngengodo lokubagongoda ngezitulo behluthuna ingwalo zikamnumzana Moyo. Amapholisa abikwa enqabele ukungenela ukulokhu ubudlwangudlwangu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zinti Mkandla waqala ngokumbuza ukuthi kungabe kukhona okumunyethwe lugwalo lukamnumzana Moyo okungafunakali ukubonakala ngabasekeli bebandla leZANU-PF na.
kakhulu sibili kakhulu inqonye bakwazi thina esingakwaziyo ukuthi kukhona okuzaveza ezinye imphihlo ebezifihlakile nanku uJonathan nxa ezifaka egwalweni usezifakela umphakathi wonke ukuthi laba benelisa ukufunda ngokubala lolo gwalo bazazibalela bazi le mfihlo ingabe ngeyobuthakathi kumbe ngeyani kodwa izinto ezimiphela yizo abazama ukuthi zichithwe zingaze zaba khona. Kuyafana nje lo muntu ledimoni lobuthakatha angena enkonzweni abuqani behlabela ingoma zenkolo esikristi idimoni alikufuni loko liyaphuma lihlanye. Yikho ke laba bantu laba babezani baledimoni yokuchithiza into enhle kanti angithi ingwalo vele zikhona ukuthi abantu bazibadlile babe sebesitho ukuthi lokhu yikho loku kayisikho. Bona ke kutho ukuthi ngenye indlela labayazi lento abayifunayo bona phela kutho ukuthi empilweni zabo vele ngabakwazi ukufuna ndingabe iliphi ibhuku ngobana ibala elibhali phansi ungathi liyabethusa libenza bathamba namakhanda
khona ukuthi umnumzana Jonathan Moyo alobe ugwalo olukhuluma ngokhetho olwenzakale yena esehlala phandle kwelizwe ubona ungani engaba elobufakazi obugcweleyo yini ngokwayenzakalayo kukhetho lona aze yanelise ukuloba logwalo
kanti kulabantu ababalethe isitho esithi umlayeli wendlela ehamba edwaleni umhambi wayo umuntu onjengojonathan Moyo angakhuluma mhlawumbe azasengelezimithiyo kodwa iqiniso yikuthi nguye wayelokhu ngesilungu esingathi i-chief strategist yezane indlela zakhona uzazi eziqeda zonke ubuthakathi bakhona bonke uyabazi lezihlahla ababeloya ngazo uyazazi lamahlamvu akhona konke lamaqhaga ababewasebenzisa ukuthi wayengekho kakutho lutho lokho ngobana kutho ukuthi wayevele ephakathi labo ayesebenza labo abanye basazwisisana bayezwanana laye bayamchathekela-ke ulwazi ngalokho okwenzakalayo phela ukuze olunye ulutho ulwazi kakusweleki ukuthi kube khona uzwa ngalabo ababekhona izwa bethi yabo kusiya ngokuthi bona bakuzwe bakubona njani mhlawumbe uJonathan bebemtshontshela njengoba vele anti zane beyintshontsha bamtshontshela lolo lwazi bamnikeza waselicubungula-ke walufaka egwalweni ukuthi ayekhona mbe wayengekokakutho lutho okukhulu ukuthi ulwazi lolo abhala ngalo lulesi sindo lulohlonzi olungakanani uba khona kwakhe hhayi ngaba ngenye indaba kodwa yilokhu akhuluma ngako ukuthi kulohlonzi olungakanani kuyabambeka yini kuyezwakala na bona ti kusemqoka kungelandaba lokuthi wayekhona mbe wayengekho
lo mnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecobungula izombusazwe obekhuluma ecingweni lestudio 7 esegwanda
kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo westudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende
idamu lemabhongane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude
le damu okuthiwa ngukarisinyama
idamu elikhona lokwakuyisiwale thina sinedamu elisephezi
idamu esilisebenzisayo laphana idamu magwanda
sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu
iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngokuza elizweni kukamnumzana Thabo Mbeki owake waba ngumongameli wele South Africa okhulumisane lo mongameli Emerson Mnangagwa lenkokheli yamabandla aphikisayo kankonzi phakathi kukamnumzana Robert Mgabe lowayekhokhela ibandla le-MDC umnumzana Morgan Tsvangirai kwaba lo hulumende womanyano ngomnyaka ka-2009 ubikwa itshele umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kumele amukele impumela yokhetho lwanyakenye athi waqilibezelwa kulo lokho kubangele ukuthi abasekeli bakamnumzana Chamisa basole umnumzana Mbeki besithi usekela uhlangothi lwezanu PF ukuhlaziya lolu daba. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi icubungula izombusazwe. Umnumzana Efidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi ukubona njani ukuhlangana lenkokheli yamabandla la agoqela abanye abathola ingcosana yamavoti.
Ngokubona kwami ukuhlangana konke kuhle, injongo yiyo eqhakathekile ukuthi sibe yazi ukuthi kuhlanganwa kusenziwani, kuthiwa kube njani, kumbe yena ayikhangeleleyo iZimbabwe ngenjani, yini esiyikhangeleleyo yini, kumbe ile yena ayikhangeleleyo na elesifiso sokubona iZimbabwe eyiyo efunwa ngabantu abaningi kweZimbabwe, ethuthukileyo, ehlonipha umthetho, ehlonipha isisekelo sombuso, engabandlulula umuntu, engabandlulula abazombusazwe abanye abangekho eqembini elibusayo, ehlonipha konke okufanele kuhlonishwe. Kuyabe umuhle umzamo wona lo, kodwa nxa esiza ukuthi abantu bazokwamukela khona lokho okukhona badlulele phambili, uyabuya lahleka kakhulu.
Manje nxa kuyikuthi injongo kaMnumzana Mbeki ngeyokuthi kubunjwe uhulumende womanyano, ubona kuyinto enhle yini?
Yonke into ezaletha inguquko phakathi kosizi lolu esiphakathi kwalo iyabe inhle. Uhulumende womanyano nxa yabe letha ukuhlakanipha okunye okuvela kwamanye amaqembu njengalokhu esakubona ngo-2009 kusiya ku-13, kuyabe kuyinto enhle kakhulu, ngokuba laba abasesihlalweni manje kuyabakhulela, kuyabehlula ngempela ukuthi baphathe izinto ngendlela efaneleyo. Nxa kuzakhunyanwa kwakhiwe uhulumende ohlanganisa be-opposition nababusayo manje, kuphume into efunwa ngabantu beZimbabwe, kuyabe kukuhle lokhuya. Okungaba kubi ukuthi kuthiwe kwamukeleni khona lokho okukhona, dlulani kukho, lindani 2023, hluphekani, ngenani osizini, yehlukelekani i-school fees, yehlukelekani kwezibhedlela, kayitheli imigwaqo, kwakuphela izikolo, lilindwe 2023. Lapho kuyabe yalahleka ubaba uMbeki.
Abanye bathi ngabe uMnumzana Mbeki engene elizweni wakhulumisana lo mnumzana Nelson Chamisa lo mongameli Emmerson Mnangagwa kuphela, bengangenisi labo abanye abathola amavoti amabili amathathu, ukubona njani wena?
Hayi, uyabona nxa sikhulumisana ungakhangela kuyo yonke indawo lapho kwathiwa khona, ngiyazi ukuthi umba ngomkhulu ophakathi kwe-MDC Alliance leZANU-PF abayibo abathola amavoti amakhulu okwedlula bonke abantu. Kodwa-ke nxa usakha wakha labo bonke abantu laye nalowo, kanti laba ababili abanelwe ngulowo bona bayakhulunyelwa ngubani khona lapho kuleyo nkulu? Kuhle ukuthiwe akhulume labo bonke abantu ezwe imbono yabo bonke abantu. Kodwa-ke vele phela nxa sekusakhiwa asike sithi kwakhiwa uhulumende ohlanganisa amabandla ahlukahlukeneyo, kuyabe kuzakhangelwa ngevoti. Nxa ngiza kuya ngingincube ngithwele abantu ababili engabatholayo, ngithi ngingena ngabo ephalamende, ngithi ngingena ngabo ukuba nguminista, hhayi yabe ingasebenzi leyo ndawo. Kodwa ukuba lo mbono owokuthi kwathiwe kanje awamukeleke lwa mbono, kodwa sekusakhiwa uhulumende bakwathiwe ngalabo abathole amavoti afaneleyo ukuthi babe kuhulumende.
Lo mnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Ngesikhangele indaba esiqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle libika ukuthi omunye wamakhomishina eZimbabwe Human Rights Commission, uMnumzana Japhet Ndabeni Ncube, uthi abantu belokhu besesaba ukukhuluma ngokwabehlelayo ngesikhathi segogorawundi, okwenza iningi lehluleke ukufinyelela incwadi zokuzalwa kanye lezithupha. UMnumzana Ndabeni Ncube ubekhuluma esemaphisa eMatopo, lapho akhuthaze abantu ukuthi bekhulume ukwenzela ukuthi bathole uncedo. Omunye wesifazana ubikwa ifise inyembezi ezama kulandisa ukuthi uyise wanyamalala njani ngesikhathi segogorawundi. Uthi katholanga incwadi yokuzalwa ngoba kwathiwa kufuneka ubufakazi, kodwa uyise omncane wathi uyesaba ukuthi ayefakaza ukuthi umne wabo wanyamalala ngesikhathi segogorawundi. Abanye bathe bakhululeka ukuthi bekhulume lezinduna kumbe osobhuku, ngakho kungaba kuhle ukuthi ikhomishini le iyekhuluma labo ukuthi yazi okwabehlelayo. Okwamanje-ke ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngenombolo ze-WhatsApp, njalo sithanda lokubonga labo abasilandelayo ukhasi lethu leFacebook lapho esi live streamer khona.
Lapha sizibuhlungu kakhulu ngendlela ezenzakala ngakhona. Ama-doctors astrugle, ayaxotshwa, eseqotshiwe. Ama-ministers asuka achiya abantu besifa ezibhedlela wona ezolatshwa eSouth Africa. So kanti kahle kahle thina abantu fanele siphile iphi? Ma kunje ngurhulumente bani oyehluleka ukuthi khona aholise ama-doctors abantu kuze kulatshwe abantu. But bona bethemba ukuthi uma sebegula baza eSouth Africa. Why bengabaxotshi ukuthi kababuyele beyelungisa ilizwe labo, bebuyele beyehlala fansi befake imithi ezibhedlela instead ukuthi bebelokhu bebhizi bona bayalotsha everyday. Ma abantu sisuka lapha sithi siyakhona ezibhedlela zakhona ukuthi siye bavimbela, sivinjelwa ngamasotsha, kuyini kanti okukhona? Uhulumende khona manje mna ngingagwaya izolo lokhu ube sithi phansi naningirikiri uprezidenti banothi phansi ngomuntu. Zibuhlungu inhliziyo zabantu, sibuhlungu kakhulu. Ama-teacher khona manje kahola, ama-teacher asefundisa ezikolo 2 times a week, less hours.
Ngilibingelele lonke basakazi, mina Anonymous ngizinzela eJohannesburg. Okungizwisa ubuhlungu kakhulu le ndaba eyenzeka ekhala kwendiweni, kodwa anyway asikujwayeleni ukuthi sokuyisenzo sezanu PF. Mina kimi nje sokufana nokuthi senginethwe izulu ngiqoka isudu ngawele emadakeni, angisenandaba nokuthi ubani, ngoba hleli nje ngikulindile kongokubi okuzokwenziwa izana lokunye okuseza. Konke lokhu kusikhombisa ukuthi asiyingxenye kazwelonke thina, singabantu olunye uluhlu oluthile olusesibayeni, sizinkomo esesibayeni zezisezana abakwazi ukuthi bengenza noma yini, bafuna ukuhlaba bahlaba anytime, uma befuna ukusenga basenga anytime, but abanani nakho edlonga nje utshani bukhona zizadla utshani. Okuyikuthi nje mphakamisa wonke umuntu othina ungumthwakazi konke amagumbana omhlaba. Ngitsho bonke abantu abakuzinga lonke lokuphila emazingeni aphasi nasemazingeni ephezulu ukuthi madoda sokuyisikhathi sokuthi-ke asikeni sireviweni isimo sokuphila singabathwakazi ukuthi siboneni ukuthi siyaphi. Ngoba siyagcina sesizigcilagcila mpela, sesibotshelwa amatshe entanyeni yilo hulumeni lo, the way ayenza ngakhona. Isisombululo esikhona lapha ukuthi kuqunywe phakathi izwi, yikho ukuzaba khona lokuthula kunaphakathi. Uma kungenziwanga njalo sizohlala sisenkingeni.
Ye, yimomntwana enhlabathi ngikhuluma ngilapha eSouth Africa.
Sanibonani basakazi beStudio 7 esibathandayo, siyabonga lesibisela indaba ezilohlonze. Izekhi le corruption etila abantu abayinkohlakalo eZimbabwe isingenele emindenini, kuma-marriage problems abantu. So yinto engekho nje le nto. Uthiwenka usukoba wasasazela umfazi wakhe ngoba esemkhulumele into eziningi, uyabona ezingala nasemabhedroom nento ezinjengalezo nje. Wamsasazela ngezekho ukuthi imbophe, imphanye ngamacala ngento engekho. So into yepolitiki nje ejwayelekileyo eZimbabwe ukuthi wangani awuzwisisani nomuntu onesikhundla esiphezulu ku-government, ikakhulu abantu bezane, ukuthi wena amaphoyisa or ama-CIO njengamanje sokulezekhi le anti-corruption, singabe nje kudlalwa ngemali, kudlalwa ngalo ntombazana uMary Chiwenga. Yinto njengekho, yinto okufanele kuhlale phansi umfazi kaChiwenga nayo Chiwenga nabefemini yakhe basolve le nto ngama-marital problems. Ayikho into ekhona nje. Ngiyabonga.
Mina ngisalele emuva bakithi bengingekho offline. Udaba lukanhlanhlaya Mangwe endiweni lungiphatha kubi njengomfowethu. Umfowethu mpela uthi kathi umnangagwa engumnangagwa isibongo sakho ungena njani entweni zakwendiweni, ngoba into engizaziyo ukuthi ubuduna lobu kulento okuthiwa yi-family tree.
Vele ngeqiniso umnakagwa lo, umnakagwa akulanto azafa ayenzela abantu. Awubheke nje sigqamukela yonke indawo nje, usengena lapho kumele angene kuwo. Umnakagwa akabheke lokulungisa ilizwe. Vele lona uzolungisa kuphi? Uzoqala kuphi? Awubheke izimali. Imali yamanye amazwe uyivalile. Sekuthiwa ama-passport kumele ethathwe ngedola lase-America. Yini yona lento le?
Igama lami nguhlanganani Ngcube, ngiseJohannesburg. Eqinisweni mina kangiboni into ezaphuma lo Thabo Mbeki. Ehamba evakashele abangani bakhe khona le Harare ebesidlalela emahoteleni emamele lokho abamtshela khona yena bona ukuthi hhayi akulalo television akulandileyo nje khona uThabo Mbeki ukuthi nje bayayixoxela ngamabhizinisi abo labo mna ngakho kuhlula ngisho sokulobu bufakazi obuqanda ikhanda ukuthi hhayi nampo ubufakazi phela kuyabonakala ukuthi uhulumente uhlukumeza abantu day and night kodwa-ke akakusebenzisi konke lokho ngoba kuyafana ukuthi kube nguye umuntu oripota iqiniso aripotele abantu iqiniso aripotele isadik iqiniso
sabonani Studio 7 mina igama lami u-Adolf Shaba size kule ndaba ekubonakala kwaThabo Mbeki angiboni ukuthi ukuza kwaThabo Mbeki kule nto kuzoyisiza iZimbabwe ngoba vele laba abaphethe ku-ANC namanje vele hhayi kulezanu PF vele baphila bonke shuwa kula nto abangasiza ngayo abantu
njani basakazi nabalaleli be-Studio 7 mina ngithi hhayi into ezoyenziwa ngumbeki kangiyiboni ngoba umbeki uzosimotshela yonke into akula sifuna umuntu ozobuya eZimbabwe ezosisiza hhayi ozobuya ezothatha ihlangothi lwelinye ibandla sifuna umuntu ozobuya ezosilungisela induvu esinazo eZimbabwe ezosixazululela inkinga yonke esikhona eZimbabwe kodwa manje umuntu onjengombeki hhayi angiboni ukuthi uzasisiza ngolutho
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 njalo ke sithanda ukwamukela laba abasilandela kukhasi lethu le-Facebook uNoel Hlanganani Ndlovu uzi Abraham othi ucela inamba yokufona or iWhatsapp nithemba uyizwile ke nxa ubulindele +1 202 465 0318 ubanele Nkomo uthi kanti kukhulunywani vele eZimbabwe izanu nxa isithi yawina ayibuse yodwa kanti yehlulwa yini uChamisa bafuna nani kuye engasomongameli uQueen Sibanda Donko uthi ye kumele baxotshwe vele emazweni bazolatshwa ezibhedlela zakhonapha uzi Abraham uthi kahle kahle into egugurawundi kayizange ilungiswe kuhle unkululeko laye uthi uyasivusa lapha uthi ifoni zakhe bezingalungi hayi lathi incingo zethu bezingalunganga kuhle uzamodube uthi izanu yehlulekile kubusa I think they overstay they are welcome as long as iqembu lamasela hayi libalaleli asilisebenzisi lapha emoyeni ngoba lalo ibandla lezanu PF liyachasisa ukuthi ngempela liyazama ukulungisa umnotho welizwe so sizabona lapho kuzawela khona induku loxaxaxa ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane idale le-House of Representatives eMelika elikhokhelwa libandla lama-Democrats likhangelelwe ukuvota kudaba lokuthi umongameli Donald Trump asuke esihlalweni ngohlelo lwe-impeachment ngenxa lama-Republicans elikhalaze ukuthi kube labafakazi abaningi abazakhuluma kulolu daba. Kudubuke amabhomba endaweni ezimbili e-Afghanistan ngolwesibili abulala abantu abalitshumi abagoqela abantwana. Kwalimala abalitshumi lasitshiyagalolunye. Lokhu kwenzakala umanyano we-United Nations usithi bekulodlakela oluningi ngomnyaka ka-2019 e-Afghanistan nxa kuqatshaniswa leminye iminyaka njalo ilizwe leli yilo eliselihlala lisempini okwedlula amanye amazwe asemhlabeni. Yebo ke obamanje ke siliqhunseleke umculo kaCalvin esithi wobulawayo
kufanele kubele kuthembeka kulabo abayibo abaphethe intambo ngoba sesikhangele la mazwe la kade nampana o Rwanda lakhe sebe phakeme sizibona labo ama ethongo lokuze la Malaysia kudala kwakungama desert.
Yebo ke lapho sise umculo ka Calvin Themba lo oqedisileyo imbongi uAlbert Nyathi. Singehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amagqwetha amela unkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga, uMary osesehlukana lomyeni wakhe njalo ovalelwe esitokisini esetheswa icala lenkosakalo, akhangelele ukukhweza emthethwandaba isicelo sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sebheyili namuhla. Abacatshangelwa ukuthi ngabasakhulayo bebandla leZANU-PF babiba bechithe umcimbi wokuphawula ugwalo olwalotshwa ngumnumzana Jonathan Moyo. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.